Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo lamhlanje ngesonto kulelanga lekhisimusi mhla zimachumi mabili lanhlanu ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC selikhuthaze uZulu ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Njalo lamhlanje silipha ithuba linabalaleli ukuba nali bingelele izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC selifisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle lamkhuthaza njalo ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Leli bandla lithi ubunzima bonke obuselizweni bubangelwe ibandla leZANU-PF njalo kumele lisuswe embusweni. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Bebe.
Esingakutshela abantu kumbe esingakutshela ebantwini ukuthi bakithi wonke umuntu eZimbabwe kufanele likunanzelele, likwazi, liqinise ukuthi wonke umuntu kufanele acabange ipolitiki, ngoba ipolitiki yiyo eyenza ingakusasa yakho ibe mbi kumbe ibe nhle. Kuqakathekile ukuthi ezindlini lingameleli ukuthi kuyabizwa abantu eralini kumbe kuyabizwa abantu emhlanganeni yabo MDC. Lihlezi ezindlini liyimuli, likhangele ukuthi kambe okulihluphayo kuyini, kudalwa kuyini. Kudalwa yikuthi abantu kabakhululekanga ukuthi bakhethe lokhu abakufunayo ngenxa yehulumende kamkhaya. So umnyaka lo nxa uqalisa abantu kabangela ama-resolution amatsha awukuthi hhayi umnyaka nxa uqalisa sifuna ukuthi u-2018 ebuya ke siphumule ehlutheni lokuthi sibuswe ukhulu lo ofuna ukuthi afele esihlalweni. Ufuna ukufela esihlalweni nje eguga esenze njalo, uguga lelizwe leZimbabwe. Yikho namhlanje singalamali eZimbabwe esebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Umnumzana Bednico Bebe isiphathamandla sebandla leMDC. Njengokutsho okwami ngaphambilini lilanga lekhisimusi lamhlanje sipha linabalaleli ithuba lokubingelela izihlobo labangane. Lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lohlelo lwabasakhulayo kalusoze lube khona. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje nje kulilanga lekhisimusi. Silomfundisi useni Sibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, lami ngithi khisimusi enhle kubalaleli bethu.
Yikhisimusi lamhlanje usiphatheleni?
Ilanga lanamhlanje lilanga liqhakathekileyo kakhulu elekhisimusi. Ngiyakholwa abanengi bezalwa bekulilanga lapho wonke umuntu olijabulelayo. Into eqhakathekileyo kakhulu namhlanje ukuthi abantu bacabange njalo babekwazi ukuthi kade indaba ikhisimusi yabakhona. Ngenxa yokuthi ngiyakhumbula ukuthi mina ngisakhula, ulutho engangilukhumbula ngekhisimusi ukuthi ngangithengela impahla ezintsha kumbe kudliwe irayisi kubhekwe amakhekhe kube lilanga lokujabula lokudla ikakhulu nalapho esasikhona emalokitshini kwakulilanga lapho osizwa i-radical ilanga lonke kuze kube busuku ngakho phakathi kwakho konke le njabulo mbonani kwezinye isikhathi abantu bakhohlwa ukuthi ngathi ikhisimusi lilanga lani kakathekele ukuthi sikhumbule ukuthi ilanga lapho uNkulunkulu akhumbula khona umhlaba ilanga lapho uNkulunkulu aziphendula khona wabuya wazenza waba ngumuntu siyakhumbula ukuthi yena uNkulunkulu mkhulu kakhulu ukuthi izulu ngokwalo uyaligcwala uyagcwala umhlaba wonke kodwa wazenza waba ngumuntu waba ngumuntu wafanana njengathi weza lapha emhlabeni ngakho lilanga liqhakathekileyo kakhulu leli
njengoba umumo umi manzonzo kangaka elizweni umfundisi ungathi balithakazelela ngemfanelo na leli langa abantu
kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungena lapha edrobheni uyananzelela ukuthi lokho kwakusenzakala kudala ukuthi abantu bakwanise ukuba le mpahla ezintsha sokunzima ukuthi kwenzakale kodwa nenanzelela ukuthi kathesi abantu abasakukwanisi lokho ngenxa yokuthi iningi labantu liyabe licabanga ukuthi imali yokuthi ibhadalele abantwana i-school fees ikhona yini ngisho khona imali yokudla eyokuthi kumbe umuntu abhadalele amagetsi akhe kumbe umuntu ayibhadala kwo-council galayo vele layo naleyo mali ngakho imali yokuthi ayejabula-ke ngekhisimusi kuthenga impahla ezintsha kuthenga ukudla ayisekho so sibona ukudubeka kakhulu okukhona kathesi ebantwini ngike ngahamba lapha edrobheni uyabona ukuthi kule mdwendwe yabantu abazama ukuthola izimali emabhanga lumnyaka kulokudubeka kakhulu empilweni zabantu mina ngifuna ukuthi njengoba namhla kulilanga lekhisimusi ikhisimusi yaletha ithemba ikhisimusi njalo yaletha ukukhululeka lenkululeko ebantwini siyakwazi ukuba ilizwi likankulunkulu lithi ujesu vele lona ibizo lakhe lithi jesu lalisithi ukuthi umuntu olande ukuzosindisa abantu bakhe kutho ukuthi unkulunkulu ulathe elinye ibala lakhe lalingu-emmanuel unkulunkulu ulathe ngakho kumele sikunanzelele ukuthi unkulunkulu ukhona njalo unkulunkulu ulathe khonapha elizweni lethu lezimbabwe
kuyigqibe ngomthandazo
namhlanje kuyikhisimusi sifuna ukuletha lo mthandazo uNkulunkulu baba sithandazela ilizwe lethu laseZimbabwe ukuba ngelanga leli lekhisimusi njengoba wena weza lapha emhlabeni ngabe uNkulunkulu ungabuya lapha elizweni lethu leZimbabwe uguqule umumo wethu uguqule indlela abantu besizwe sethu abaphila ngaso uNkulunkulu susa ubuhlungu susa ukukhathazeka kwabantu ngegama likaJesu Kristu yathandaza ukuba uNkulunkulu letha intokozo phakathi kwelizwe leZimbabwe kuzaleke into entsha into ezaletha ukuthokoza nokuba abantu bakujabulele bebekwazi ukuba wena unguNkulunkulu obusayo kuze kube naphakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu njalo sikufisela ikhisimusi elihle
siyabonga kakhulu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo siyaqhubeka ngohlelo lapha emsakazweni we-Studio 7 lapho esilipha khona ithuba lamhlanje ukubana libingelele izihlobo labangane njengoba kulilanga lekhisimusi nje ecingweni lapha ngilo Innocenta Kimba itshahelidala uncube ncube ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ukuba kukhehlelweni
lithini ikhisimusi khona ngapho
hayi siyaqhuba ngekhisimusi mfowethu lapha sizama ukuthi sigizigijime lapha sikhona okufunakalayo imali zakhona yizo ezingaphumi kuhle ngoba lapha kule midwendwe emikhulu emabhenga kodwa hayi siyazama
kodwa be libatholele okuncane abantwana
ye abantwana siyabatholela khona lokhu okuncane njengoba lawo usazi ukuthi umumo mubi kodwa hhayi-ke lathi-ke sizamile-ke njengabazali ukuthi sibatholele abantwana okuncane khonoko ukuthi kona badlulise ilanga lekhisimusi
hhayi kuhle kuyabongeka encube ungathanda ukubingelela izihlobo labangane
yebo hhayi ngiyathanda kakhulu ukuthi ngibingelele izihlobo labangane labantu engisebenza labo ngathi qalisa nje ngezihlobo zami ekhaya komadabe njalo khangile njalo abantu emphila labo abafowethu kobulawayo labantu njalo engisibuza labo ilizwe lonke jikelele njengomuntu osebenza nabantu bathisela ikhephu elihle ikhisimusi enhle njalo bachayele kuhle emigwaqweni babekwazi ukuthi kona hhayi ukugijima isikho ukufika sibe kumnyaka ozayo ka-2017 wabe ungumnyaka esiwukhangele kakhulu kwezimbabwe lapha ukuthi kona sifike siphilile.
Yiphi ingoma ongathanda ngikudlalele yona Ncube?
Hayi, ingoma ke ongangitshayela yona ke namhlanje is ungitshayele uLove and Scandal okaSolomon Schoeman.
Aha, yalandela ingoma yakho Ncube. Siyabonga ngokuba kuhlelo liqedise kuhle ikhisimusi.
Siyabonga mfowethu.
But when she said she'd marry me, but now she is gone. But now she is gone. She's gone, she's gone, she's gone. She broke my heart for another guy, and she broke my heart for information has been leaking so far.
Love and Scandal, Ja Solo, ingoma gamui uSolomon Skuza ehlabela kamnandi. Ingoma esishayeleke uInnocent Ncube.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
iStudio 7 ngumsakazo wakho.
Ngiphethe incwadi lapha evela kumlaleli othi yena ngiqala ngokubingelela lina basakazi beStudio 7. Siyabonga mlaleli. Uyaqhubeka uthi bese ngisiya ekhaya eMatobo. Ngibingelele izihlobo zami zonke labazali esigabeni semajayimbe. Yimi umthulisi Dayisaka Dube. Ingoma ngicela indolwane super sounds bakhuzeni. Nansi ingoma yakho umthulisi Dayisaka Dube bakhuzeni indolwane super sounds. Bazwadzi kuzani bana musiba diye bubava lingafundisa abantwana ubusela bazali njalo lingabaqhuquzeli mabe jontsha kusho indolwane super sounds ithi bakuzeni ingoma esishayele umthulisi Dube ijaha lemato. Ngiphethe incwadi njalo evela kumlaleli lapha uTalent Moyo othi yena ngibulisa amajita ami aseGoli eMzantsi Afrika phela uThemba lo Nathaniel. Ingoma kusho uTalent uthi yena ngicela uChitekete. Nansi ingoma yakho Talent Chitekete Leonard Msorwenyo Kadembo. Siqhubeka ngohlelo sihlobo esithandekayo sikwejisa sisonke nikhonapha emsakazweni wenu umsakazo weStudio 7. Lamhlanje sithakazelela ilanga leKhisimusi. Kobulawayo komfazi uShine Ndoda lidlale njani khona ngapho eCholocho enkabazwe enkayi eKezi emanama Gwanda likaye bathu bamudimu eGwanda eBaitbridge. Ebinga linjani sihlobo zami, pramu kutichi munjani amazangu, kuma chinge kuna boba tetenini, kuma lopa kuna boba sekulu, kama ngubo kainkwedo kuna mena tate mangwenya na mihando budabaswazi bangu. Neba nungna bangu ba sekulu bose ndo mudamani, maitini Khisimusi kahingwe. Kubambazi, Gambimba, kunabo Mokis, nabo Diva Dube, bango nkololwa japi, kotini mwanedo imdaka sima zwangu. Maitini, maidachini. Saga zongwenu slobo zami si kwalisa si sonke ni konapa go Studio 7. Ngihamba njalo labafana be cholocho la mslanje abe tule idlalate labo elile si hloko e city iteluga. Ngilpete sanjen manje. ngelelunga laleli qembu uThamsanqa Sibanda. Akutsho lapha Sibanda ngedlalatelenu lesithathu leli isihloko salo sithi ideluka. Kuyini elikhuluma ngakho njalo ezinye ingoma zithi
ideluka lapho esikhuluma khona ngomuntu wasuke ethembisile kubana uzahamba esebenza enza izimanga kodwa ithe sihambile wasebenza wadliwa zindinduma then utrack 2 yakhona ethi imfundo lapho esifundisa sikhuthaza abantwana ukubana imfundo inhle mabangathi befunda bejakho uthi imfundo befuna ukuyasebenza bona bengafundanga then utrack 3 ithi kuyakhuphukela lapha sikhuluma ngento ezenzakala empilweni kubana empilweni ma usakhula kuningi okufisayo ukukwenza kuningi uyabe ukucabanga kodwa ngendlela yokubana uNkulunkulu udala abantu ngendlela ezithiyeneyo njalo ubusisa ngokuthiyeneyo njengesandla sile mine engalinganiyo utrack 4 lapho elesihloko esithi mbulali lapho esiduduza khona sikhuluma ngomuntu owaye ephila kahle ephila kamnandi uthe ephila kamnandi waphongugula nje kungazwakali ukubana kuvele ngapi waseshona so lapho siduduza umdeni wakhe izihlobo utrack 5 lapho sibonga umusa wayenkosi then utrack 6 ithi sika abantwana lapho ukhala komfazi ekhalela indoda ukubana ngami sithe siqala ukuthandana ngokungithanda ungenzela konke kodwa namhlanje singihlukumeza uswazi induku ayakho umuzi lapho ngile phutha ahlale phansi sibonisane
abalandeli bona uthini kibo kulilanga lekhisimusi nje
impiko engawashiyela wona kahle kahle okokuqala ngathi happy christmas umusa wenkosi ngilithisela okuhle kubana inkosi kayibe lani lidlale kahle lizibambe liziphathe balandeli njengechurch of great sounds sibonga usekele lona elikwenzileyo sithi ngamandla elisipha wona la ngembono nangakho konke qhubekela phambili asiye emuva
hhayi siyabonga Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlela
hhayi nami ngiyabonga ngiyabonga
Ecingweni ngilo mfana wesilobela umzobanzi Ncube muzi Ncube zoba the best iskim sami sisonke khona pha eMelika eVirginia mzi ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mnumzana Nkomo ngithi Christmas 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 box phela ntunga kufake phela kufake iKhisimusi
anti ziwa kuwe namhlanje sijive emzini wakho
Hawu yakwazi vele sihlala siwa ngapha kozobisto kozobisto iKhisimusi khona siyalinvita lonke mashaba ezulu eZimbabwe singabe linjani lonke nyalibingelela imumuzi obanzi Ncube umfana weSlovela emaplazini ngale kokapu ngiyalibingelela lonke sigaba sakithi nginomza wami ochadileyo izolo uPrince wakosibanda egwela uchena ngale hayi ngimfisela sibili impilo yakhe enhlelo nkosikazi wakho umamoyo lo omlethe ekhaya lapha siyakwamukela mamoyo kuthi silobela ngale eplazini kokapu ngibingelela ugogo ukhona ugogo laphana ubabakazi wami unakamihla ukhelina ubabakazi wami namkhokheli ukhona la ekhaya, ubaba omncane wambulesi ukhona, umama omncane, ubabakazi actually unakatiri la ukhona vele UK uvakatshile. Abana wami undaba ezinhle Ncube ukhona laye esilobela lapho usuku oluhle Ncube ukhona laye usikhululekile Ncube nyambingelela egolchena ngale gogo ongakhohlwa ngale egolchena unjani gogo enginjani amadolo akho yokubingelela umzukulu wakho ngapha eMelika umalume uPeter laye khonapho kunjani Kisimu Kisimu umama omncane umpilo ukhona la egwelutshena ngapho umalume uSipho kunjani malume ngiyakukhanuka kakhulu nomama omncane lapho uPriska ngiyalithanda lonke kakhulu ngiyalikhanuka ngiyalibingelela lonke angalingaba le Kisimu senhle kakhulukazi ngingakhohlwa ekubingeleleni usisi wami bantu usisi Nora Dube uSipho sigcine saze sabangaka sibili sakhula sisi ube le Kisimu senhle sibili lo Jose ungakhohlwa kakhulu mza wami laye uMihla kayifani Ndabambi lapho khona mza wami hhayi ngiyakwazi ukuthi ayilenda hhayi lokhu ngayo sibili lathi sayisapota lapho esikhona siyabonga kakhulu.
Ingoma ufuna ngikudlalele yiphi
ingoma? Yazi nxa wabadlalela ingoma lentsha le mane ka Heavy K ziyamporoma sezimporomiseni bantu eZimbabwe. Hey, siyakwazi ukuthi uduko lethu bantu bakithi eZimbabwe luyi-1 sonke siyalwazi ukuthi ngumgabi weZanu PF bantu, kodwa kasijabule nini ngali Khisimusi sike sikhohlwe ngalo umbuso wakoRobert Mugabe, ngoba thina vele singabantu esinjani esihlala sizithokozela kuphela, sesizithokozele kakhulu thina abantu 36 years lokhu esihluphana la ukhulu lo, kodwa hhayi kayindawo sitambona nje lapho hamba khona emazweni hamba lokhu ebhewuke siwe siwa sokufele nje ka-1 ukuthi aphume kugenqoke engasavuki basi nezanu PF basinayo MDC sizabuza. Thank you.
Ziyamporoma, siyabonga Zoba, siyabonga Skim Sami. Sisendleleni siyeze emzini wakho ntambama. Nansi ingoma yakho ziyamporoma.
I love you all Zimbabweans.
All right, aziwe ziyamporoma.
Yes, yes. One time. Ziyamporoma. I am a faza bangaga.
Peta balaleli njalo abasithumele impiko yabo nge-WhatsApp kumakhale kukhwini bevingelela izihlobo labangane.
Ye, ngiyavingelela bonke nje abakhona ekhaya lakithi ilizwe lonke leZimbabwe. Ngibavingelela ngisithi Khisimusi enhle bonke indawo zonke eHarare lakoBulawayo, indawo zonke nje njengalokhu siphakathi kwekhefu leKhisimusi. So abaphumeleleyo ukuyabonana nezimuli manje ngiyababingelela ngithi babingelela izimuli abantwana labomama labogogo abangasakwanisa ukuzenzela. So babingelelwa yimi uNqobile Ncube.
Igama lami ngiphethulela Mpofu, ngihlala eJohannesburg eSouth Africa but ngazeni lakoBulawayo. Ngifisela umama wami uMrs Msundire okoBulawayo iChristmas enhle, nodadewethu uJosephine osehlala lomama, umnawami uPatricia osemganini, umnawami uRegina oseChiredi labantwana babo. Ngithi libe leChristmas enhle, silikhumbulile and lingalibali ukuthandaza, sibonge ukuzalwa kwenkosi uJesu and sisisele okuhle ngo-2017. Lami ngiyabonga lani khona ngapho e-Studio 7, libe leChristmas enhle.
Ziyamporoma, siyabonga sihlobo esithandekayo bekukuhle ukubalani kuhlelo libingelela izihlobo labangane. Silifisela iKhisimusi enhle lomnyaka omutsha olempumelelo olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.